siyabonga tsahelitala Chris emakhaya lichona njani siyalambukela emsakazweni we studio 7 ngolesine mhla ka 10 ngompandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
akula muntu okwanisa ukuphila, akula muntu ozathola ingqubela phambili lokuthuthuka engelabangani. Ngakho ke silapha idaleleli ngelokukhulumisana ukuthi sibe labangane abazasincedisa ezimalini lokunye okuphathelana lomkhono ukuthi sithuthuke njengelizwe.
Ingcwethi kwezomnotho abamankampani kanye labosomabhizimusi bavumelene ukuthi eleZimbabwe selikusimo esibi esenqabela abafuna ukuzosungula amabhizimusi.
Ama-diploma, ama-embassies angu-18, the Embassy of Nigeria, the ambassador gave a speech, and we have other political parties, ZAPRU, MGC Green. As I was leaving, People First, the representative, Jabulani Sibanda, is one talking.
Ibandla ebelisaziwa ngokuthi MDC Renewal Team eliqale umhlangano walo weCongress eHarare namhla seliguqule ibizo laba yiPeople's Democratic Party.
Ingcwethi zesayensi kwele South Africa zibikwa sezithole amathambo enyamazana entsha engakazibonakale efana xathu lomuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ingcwethi kwezomnotho abamankampani kanye labosomabhizimusi bavumelene ukuthi eleZimbabwe selikusimo esibi kakhulu esenqabela abafuna ukuzosungula amabhizimusi kilo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wokubonisana phezu kokungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe owenzelwe eweteleni yeMiklis eHarare lapho okuhlangane ingcwethi zenotho leziphatha amandla zikahulumende zavumelana ukuba inguquko uqobo kwezomnotho izabonakala ngemva kokuba ilizwe selanelise ukuzihlawula izikwelede zenhlanganiso ezifana le-IMF, World Bank, African Development Bank kanye lamazwe awe-Paris Club. Lezi ngcwethi zithi kuqakathekile ukuthi uhulumende azinikele ukulandela iziqondiso zenhlelo ayabethembisile hathi ukuphambuka nxa sekusiba nzima ukuzilandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa okade khona laye kulomhlangano uthi uhulumende uzimisele kulokhu kubonisana lokuxoxisana kudingwa indlela ezingasetshenziswa ukubhadala izikwelede zelizwe ukuze lanelise lalo ukuzifinyelela izimali enhlanganisweni ezinjenge-IMF. Kunje igama lelizwe selingcole okwamagama kungela osalithemba ukuligweledisa ngoba selilembali yokungabhadali kutsho uChinamasa. Wakhuthaza ukuba kungangeniswa ezombusazwe kukhangelwe ihlelo lesiqondiso zazo ukuba zilungile loba hachi. UProfessor Mthuli Ncube ngomunye walezi ngcwethi obekulomhlangano.
Ukukhuluma kade sikwenza ukuthi kumele iZimbabwe ikhuhlale phansi ikhulume lama international institutions or IMF or World Bank, African Development Bank, labanye abangane bethu or other countries. Kuqakathekile ukuthi silungise umkhono.
Lanxa kuyinto encomekayo ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe, uDr. Ncube uthi kuqakathekile ukuba ilizwe lisebenzise imali yalo sikhathi sonke ukuqhuba inhlelo zentuthuko ngoba evela phandle iza lenkinga zayo lemigoqo.
Ngenxa yokuthi imali le i-US dollar imali eqine kakhulu iyabulala i-productivity of the economy. Iyehlisa i-productivity ibe senza ukuthi ama-companies ethu ahluleke ukuperforma njalo a-employ abantu anika abantu imisebenzi. So kuqakathekele ukuthi-ke sithi put together okuthiwa i-reform package ukuthi sakhe ilizwe siqinise kwenze lokhu lalokhu lalokhu okwenzela ukuthi khona kusiya phambili ko-5 years to 10 years sibe le mali yethu futhi okwenzela ukuthi khona le imali eqine kakhulu sikele ukuyisebenzisa le mali yethu futhi la iqine futhi nxa ukuthi sesithethe kule ama-reform programs aqinileyo njalo azwakalayo.
Umqondisi wenkampani ye United Refineries Limited, umnumzana Busisa Moyo, ugcizelele edabeni lokuqakatheka kokukhulumisana labanye ukuvuselela ubungane osebuchabalele. Umoyo uthi sebuqinile ubudlelwano phakathi kwabamankampani osomabhizimusi lohulumende, kukanti bekungenjalo eminyakeni yangemuva bekubhekanwa ngelihlo elibi lokungathembani.
Sesithe thina ukuthi sithuthuke njengelizwe, uhulumende wethu labo somabhizimisi kumele basebenze bendawonye, ngoba laba abakuhulumende yibo abaloba imithetho. Imithetho leyo yiyo esisebenza ngayo, yiyo esisebenzisayo ukwenza i-business. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi sikhulumisane ngenxa yokuthi ilizwe lethu selifike esigabeni esingani sikuqakile sibili, kumele sibe seduzane sikhulumisane. Ngakho ke sesiyakha ubudlelwano lobo ukuthi bujule, sibe sikhulumisana siseduze sisisisana sixwayisana labo besixwayisa njenge ngabo somabhizimisi, lathi sibaxwayisa imithetho abayibhalayo ukuthi imi kanjani, sithole inqubela phambili, sithole ukuthuthuka njengomkhonomi njengelizwe.
Ungenwe zingcwethi kwezomnotho osomabhizimusi abanini bamankampani amakhulu abameli bamazwe achiyeneyo kuleli intatheli zindaba kanye lenkokheli kungatsha zikahulumende lomhlangano wokubonisana phezu kokungenziwa ukuvuselela inotho yelizwe phansi kwesihloko sithi Economic Prospects for Zimbabwe and the Re-engagement Process. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla ebelisaziwa ngokuthi MDC Renewal Team eliqale umhlangano walo weCongress namhla eCity Sports Center eHarare seliguqule ibizo lalo laba yiPeople's Democratic Party. Kusasa khona leli bandla lizakwazisa amabizo abakhokheli balo abatsha. Umnumzana Tendai Biti nguye okhangelelwe ukukhokhela leli bandla, umsekeli wakhe kube ngumnumzana Samuel Sipepankomo. I-People's Democratic Party yethule ugwalo lwenhlelo zayo ethi luqonde ukuvuselela umnotho olwe-holistic program for economic change. Lolukhangelane lezombusazwe kanye lezokhetho olwe-agenda for the restoration and rehabilitation of the electoral sustainability. Umhlangano lo ungenwe ngabakhokheli bamanye amabandla aphikisayo agoqela elezaphu iMDC kamnumzana Walshman Ncube lePeople First ebimelwa ngumnumzana Jabulani Sibanda. Siqoxele umnumzana Sipepa Nkomo wachasisa okuningi ngomhlangano wabo.
Umlimi muhle, siyamdumisa ngalokho asenzele khona ngoba kwakuqala yimiracle ukuthi umlimi alethe abantu abayi-over 5,000 to this place ngobunzima be-economy yethu. Okwesibili ukuthi sesivulile officially, sesipresentile ama-two documents, i-HOPE le-ARREST. I-HOPE is an economic blueprint. I-ARREST is a roadmap towards even free and fair elections that we call coffee. And ama-diplomas angu 18, the embassy of Nigeria, the ambassador gave a speech, and we have other political parties, ZAPU, MGC Green. As I was leaving, People First representative Jabulani Sibanda is one talking. Siyathokoza kakhulu, ikho simbonga umlimi ngalokho asenzele khona. It's peaceful, it's all orange in all the bays. Yikho osokwenzakele so far, but we are continuing.
Abakhokheli bebandla baza kwaziswa nini?
Kusasa. Sizaqhubeka ekuseni. Into yokugcina esizayenza kusasa yiku-unveila i-leadership ye-PDP kusukusela ku-National Working Committee, ibizo lethu ele-National Executive. Then bese si-unveila i-General Council, libizo lethu le-National Council. Then bese si-unveila i-National Advisory Council, ngale okumura sasibiza sithi i-Garden Council. Then bese si-unveila i-National Executive ye-Youth, i-National Executive ye-Women, i-Management ye-Youth, i-Management NGA Women. And finally, this is Anvelia, the Management Committee, which is the main body, EFSA Anvelia.
Umnumzana Semsipepa Nkomo, ngowebandla le People's Democratic Party, lona ebelisaziwa ngokuthi MDC Renewal Team. Umkhokeli we-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai uthi wamukela unkosikazi Joyce Mjuru ngesihle kuhlangothi lwamabandla aphikisana lombuso we-ZANU-PF. Embikweni oyethulwe isikhulumeli sakhe namhla umnumzana Luke Tambo Renyoka uTsvangirai uthe njalo ukuphumela egcekeni kukaMjuru ukuthi sephikisa umbuso we-ZANU-PF kuveza sobala ukuthi leli bandla lilakho ukudilika ngoba into zingahambi kuhle kulo. Unkosikazi Mjuru wethule ugwalo lwakhe kuliviki athi ngomhlahlandlela azawulandela ukuvuselela ilizwe nxa ethe wangena embusweni. Umbuzo omkhulu ngothi kambe uTsvangirai engaba sezama na ukuhuga unkosikazi Mjuru ukuthi babumbe umanyano ngaphambilini kuka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda.
Mbone kanti mina kukabili kungaba kuyikuthi uTsvangirai ukhangeleyo ukuthi mhlawumbe sengathola ukusebenzelana lo Mrs. Mjuru kumbe uzama nje ukuthi athi abantu laba ababona azenze njengomuntu othanda ukuthi asebenzele abanye ongathanda ukuthi azikhethe kangako. Kodwa nxa ukhangelisisa umbiko wabo ngoba phela abakhulumanga izinto ezisuke zaba iqiniso kangako ukufana lokuthi bacabangela ukuthi uMrs. Mjuru usuke kuZANU ngoba esebona ukuthi iZANU imbi, kukanti uMrs. Mjuru usuke kuZANU ngoba exotshwa. Mbona ngani mina khona lokho kwenza ukuthi sibone ngani bazama ukuthi bamkhokhe ke uMrs. Mjuru azosebenza labo ku-opposition. Singazi ukuthi bazawelana, bazavumelana yini ezikhundleni lapho ukuthi kuzamiswa kanjani. Kodwa ngibone ngani balungiselela nje khonokho ikakhulu ukuthi mhlawumbe uMrs. Mjuru angavuma ukusebenza lapho.
Yena unkosikazi Mjuru ulabantu yini Dokotela Sibanda?
Unkosikazi Mjuru angiboni mina labantu ngoba abantu alabo bebengabantu bezana njalo asikwazi ukuthi basuke naye. Abantu abaningi bajwayele ukuthi sibazwe besithi bona unkosikazi Mjuru lapha kuZANU belabantu abaningi kakhulu. Udubo yilolu phela ukuthi abantu laba mhlawumbe bebuye emhlanganeni yakhe lentweni ezinjalo ngokuthi ube sese kuZANU. Ngakho sephumile ngeke sitsho kwamanje ukuthi labantu ngaphandle ukuthi azaqale ukwenza ibandla lakhe sibona ukuthi lilabantu abaneyongakanani ukuthi ukuxotsheni kwakhe unkosikazi Mjuru sanga sibona abantu ababezimisele ukuthi batshengisele kumbe bamncedise ukuthi bathi hayi angaxothwa kuZANU ukutshengisa ukuthi lanxa laba bantu ngabantu abangazimiselanga kangako.
UDr. Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela eseBhilitane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi zemadolobheni elizweni zikhala ngokucitshelwa amagetsi mahlayana okulokhu kuqhubeka okubangela ukuthi zingenelisi ukupheka kanye lokukhanyisa ezindlini. Kukanti lamanzi okusebenzisa asilela endaweni eziningi kulawa amadolobho. USenator Siphiwe Ncube wakoBulawayo uthi lanxa uhlupho lokucitshelwa amagetsi koBulawayo lubhahile, amanzi atholakala kulezi nsuku.
Amagetsi akula mehluko ukuthi ngishangalithi bangaboni umehluko, kuke kwabangcono kodwa khathesi engunanzelela ngikhona amagetsi ayahamba sile ngendlela kade ihamba ngayo. Amagetsi aluhlupho olukhulu kakhulu ngoba abantu baphele ngizwa ngoba khona ukuthi abantwana bavuke ekuseni besiye esikolo bengadlanga. Ukuthi abantu bavuke ekuseni besemsebenzini labantwana begeza ngamanzi asandayo kuluhlupho olukhulu ngoba yona imali futhi yokuthenga inkuni kayikho. Hhayi, amanzi silawo sibikobulawayo kasikabi le problem namanzi. Amanzi abantu balokhu bethatha ngendlela kusukela sikho sasini kuba lohlupho lwamanzi nesikhathi kungalamanzi kodwa kwakhathesi yona le minyaka empilo elandelanayo athi sasila lohlupho lwamanzi ngabe ngikwaziyo enkuzileyo yokuthi amanzi lapho kobulawayo kwakusoze kube lama-prepaid meters awamanzi lokho njengephathi yethu ye-MDC iqondana lo-council ngoba mina ngamfuna ukuphendula okunganilingananga ngizaphambanisa kodwa ngikuzwa enguzileyo njalo i-demonstration yayikhona ingabe ilabantu abale-influence abafisa ukuthi kudemonstrate kude kukhethelwa amanzi ngoba kwakuke kwangani kuyi-proposal kodwa ungazange iphumelekaya ngokula nto enjalo
Lo Senator Siphiwe Ncube wedolobheni lakobulawayo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama siphatha inhlupho ezibhekanela bomama zidalwa ikusilela kwamanzi lamagetsi.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecini lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhulumende weRussia uthi iziphathamandla zelizwe lakhe seziye kweleSyria ukuyancedisa ukucebisa ibutho lalelo lizwe. Ngokusetshenziswa kwezikhali ezathengwa elizweni lelo emhlanganweni lentathelo izindaba isikhulumeli sikamongameli walelo lizwe ulandule imbiko ethi ilizwe lakhe lithumele amasosha ukuyancedisa ibutho lakweSyria.
Umkhokheli kahulumende wakwele China uthi lanxa umnotho welizwe lakhe ubhekane lobunzima obuthile abukafiki kusigaba esibi.
Ingcwethi zesayensi kwele South Africa zibikwa sezithole amathambo enyamazana entsha engakazibonakale efana xathu lomuntu. Amathambo alezi nyamazana abakholwa ukuthi kulapho umuntu avela khona atholwe zingcwethi lezi ngesikhathi begebha ebhalwini oluse-Cradle of Humankind duzane ledolobho le-Johannesburg. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-South Africa.
Amathambo alinyamazana afana xathu la umuntu ajengisa ukuthi ingqondo yayo incane ingangeyalantshisi ilomzimba ozacileyo inde inyawo zayo zifana lezomuntu kanti kamathambo eminwe yazo azingwegwe kancane. Ingcwethi zesayensi ezekolitshini yeWitwatersrand University eziyizo ezithole amathambo la zithi ngokokuqala ukuthi kwazakale ukuthi kule nyamazana enjengale eseyake yaphila. Kulolu bhalo kutholakala amathambo edlula inkulungwane eyodwa lengxenye awenyamazana lezi okukholelwa ukuthi ngokhokho babantu abalitshumi lanhlanu abangcwatshwa lapho ngezinye zalezi nyamazana. Ucwepheshe weWits University obekhokhela iqula elithole amathambo la usikucamfundo Libega uthi umsebenzi wokucwayisisa ngembali yala mathambo obathethe iminyaka emibili wenziwe izingcitshi zesayensi ezivela emhlabeni jikelele.
This is a great moment for us that are revealing information about
lesi isikhathi sentokozo kithi esikutholileyo kusitshela ngemvelo yoluntu kanye lezinyamazana. Amathambo alezinyamazana esiwatholileyo maningi kunalawo wonke asewake watholakala asendaweni eyodwa embalini ye-Afrika.
Inhloko ye-University of Wits usikucamfundo Adam Habib uthi ukutholakala kwalezi nyamazana sekuzaguqula indlela obekufundiswa ngayo imvelo yoluntu.
It has an impact on the global academy, but it has an impact.
Lolu lwazi luzaguqula ezemvelo yemfundo yezoluntu emhlabeni. La mathambo akhombisa ulwazi olutsha kulokhu obekusaziwa ngemvelo yoluntu.
Ocebeshe laba sebejayelwe izandla phose ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Umsekeli kamongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi lokhu kutshengisa ukuthi kwezolwazi lwesayensi i-Afrika layo ihamba phambili.
This will generate interest from beyond the scientific community. It will inspire poets.
Lolu lulwazi oluzathakazelelwa ngabantu emhlabeni wonke kugoqela imbongi lababhali. Lokhu kuzakwenza balonde kabutsha imbali lesiko le-Afrika bese belandisa kuhle udaba lwabokhokho.
Kusenjalweni ngila maKristu bathi lobanje bengaphikisani lokuthi kutholakela amathambo alezinyamazana. Kabavumelani lokuthi umuntu wavela kulezinyamazana kodwa bakukholwayo ukuthi umuntu wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Yisisana sana kwezombusazwe ibandla le People's Democratic Party lona ebelisaziwa ngokuthi MDC Renewal Team lisenza umhlangano wokukhetha inkokheli yalo entsha ngapha abasekela unkosikazi Joyce Mjuru besethula ugwalo lesiqondiso zabo ukuthi ibandla le MDCT lalo liphakathi kokuvuselela isigaba umkhokheli walo mnumzana Morgan Tsvangirai esethula afuna kwenziwe kungakenziwa ukhetho. Abanye ngabathi ngabe amabandla wonke aphikisayo ayamanyana ngaphambilini kokhetho ukwenzela ukuthi anqobe ibandla leZANU-PF. Kodwa abanye njalo ngabathi amabandla la kawala kuvumelana njalo ngeke asebenzelana. Kambe kungakusenzakalani? Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lomsekelo wesikhulumeli sebandla leMDCT kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafaspanda onguye osungula lingxoxo.
Mina ngithi okwenzakalayo manje yikho ebesikudinga isikhathi eside esithi pluralism. Salwa sisala i-one party state. Ubaba uThekele sancedisana naye siku-civil society sayehlula i-one party state. Okwamanje mina ngithi amabandla abaphumayo khathesi afeza ukuba yuhulumende esithi i-democratic dispensation. So kuhle ukuthi omJuru labo sebebona iqiniso ukuthi zami ibolile senze abakufunayo. I-renewal layo i-MDC renewal team layo iyenze khonokho. Ngibona ngani kuza kwenza abantu abaningi bakhethe iphathi elomganjo. Kodwa siqama sithi singakhohlwa ukuthi kulabanye abazathunywa yiZANU-PF ukuza kuphambanisa izinto.
Hayi, kwezwakala sibuye kuwe mnumzana Nkomo. Into eyenzakalayo ukuthi kuzayenza lokho okuthiwa yikusplitha amavoti kugcine iZANU-PF iwina ngoba amabandla amaningi kabambananga. Uthini wena?
Amabandla siyabona abunjwa esiba maningi. Umbuzo esifanele siwubuze ukuthi kambe uZulu yena utholani ngokuba lamabandla amaningi kangaka. Uma sikhangele from a distance kusho ukuthi uZulu ulelungelo lokuthi akhethe ukuthi yena nga uthanda bani. Kodwa esiza kubona ukuthi kuzaba inhlamba zizaba ziningi. Ukukhombana ngemini ukuthi abanye bayathengisa, abanye basebenzi, abanye bayizikhota amadezi kabani, abanye bathunywe ngubani. Ongawukuthi uZulu angiboni ukuthi kukhona okubambekayo angakuthola nxa amabandla la emaningi kangaka. Sesikeza kubona kwamanye amazwe kubo Kenya, kubo Nigeria, kubo Tanzania ukuthi nxa izinto zingafika kumumo lo o esikuwe eZimbabwe sesibone amabandla evambana esithi kungangcono sikhiphe le inkinga esinayo nxa singayikhipha kuza sinikeza umoya omutsha ukuthi sicabange sizothi siya phambili ngenxa yokuthi ukubusa kweZANU-PF for 35 years njalo ibusa ibhidliza umkhonomi ibusa ingananzi ama human rights sokufakelwa moya ukuthi kufanele abantu sebelomqondo ukuthi kufanele iphume loba kanjani ongakuthi ukuyikhipha sokusiba injongo enkulu abantu bengela ukuthi kanti zingenza njani ezikhathi eziningi sesibone ukuthi i-coalition nxa kufika umumonde iyasebenza ngcono kulokuthi kube lamabandla amaningi-ningi azagcina esenza ukuthi lolu bandlululo abakulo luqhubeke lusiya phambili.
Nanto-ke udaba baba Mafa uyakhuluma lapho uNkomo uthi i-coalition iyaphathisa endaweni enjengaleyo sokubuzise kona ibandla elilodwa 35 years. Ulithini linalo?
Mina ngithilo ngathi idemokhrasi ivumela abantu benze amaphathi amaningi. Njalo singaboni abantu beZimbabwe njengeziwula.
abantu bezimbabwe bahlakaniphile bazazithethela ngesindebele sithi kule nyama yembongolo amabandla azakhankasa babone ukuthi ngubani obuya lo mkantsho onganceda uzulu ngamalungelo ayingqaba le-rule of law le-economy yethu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC isikhulumeli sebandla le-MTCT kobulawayo ubexoxa endawonye lo mnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Bebelo Chris Gande we Studio 7.
Umqaqashi omutsha weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uAmin Somapiri uthi yena leli qembu lizanqoba emidlalweni eliselelayo kusigaba se-PSL ngaphansi kwenkokheli yakhe. Intothezi indaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentothezi izindaba zemidlalo okwakuqala selokhu ephiwe umsebenzi wokuba ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders uAmin Somapiri uthe yena uzaphumelela emsebenzini wakhe ngoba engasuye muntu womutsha kuqembu le-Highlanders ikanti lo msebenzi wokuqeqesha uselesikhathi eside ewenza.
I'm a very experienced coach and we are lenders lapho esingiqashwe khona ngizelwe lapho and I'm a guy osebenzela more than a decade.
Lo mqeqeshi usebenza encintisana lomelusi Mabaleka Sibanda unguyomsekeli wakhe ikanti uCosmas Zulu nguyophethe isikhundla sokucebisa abaqeqeshi. Iqembu le-Highlanders lizadlala leqembu le-Harare City esigodlweni ngomgqibelo njalo uSoma uthe bakhangelele ukuba bahle banqobe kuwo lo mdlalo baphinde njalo banqobe lakweminye yithoba mnembili ezalandela lapho. Iqembu le-Highlanders lihlezi kwindawo yeshumi engalaneni yemiklomelo njalo uSoma uthi lezi simo yiso azosilungisa loba nje engasaphumelanga egcekeni ekutheni ukhangelele ukuba isizini ithi ifika emaphethelweni iqembu le-Highlanders lihlezi ngaphiwe ndawo engalaneni.
Angifuna ukukhuluma ngakho. It will be lie ukuthi ngizathi number 2 ngithi uma ngitshela iqeza ukuthi sino-number 2. Hayi, ngoba i-problem elayo ukuthi le msebenzi ngokwasiyenza. But all what I know is we will improve lokusebenza.
Iqembu le-Highlanders lizabe lingelabadlali abathathu abayingxenye yeqembu elimela ilizwe emncintiswaneni we-African Games eqhutshelwa e-Congo Brazzaville. Ikanti iqembu le-Harare City lalo lilabadlali ababili abakulelo qembu lama-Young Warriors. Kusenjalo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kumncintiswano we-African Games linqotshwe nge-1 kanya ngele-Sudan emdlalweni wesibaya sika-Group B. Le mpumela itsho ukuba iqembu leli selijeke amanye engalaneni yemiklomelo lingela ngitsho lodwa umklomelo njalo aliselalo ithuba lokudlulela kwisigaba esilandelayo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kwisigaba se-quarter final yenkezo yeChibuku Super Cup lwenziwe namhla edolobheni leGweru njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu le-Triangle lizadlala lele-Harare City, iqembu le-ZPC Kariba lizadibana lele-Haumine, iqembu le-Chickening lizadlephana leqembu le-Chapungu kuthiye le-FC Platinum lizanqikelana lele-Dynamos. Ngiyimelesi yo-7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela incwadi elisithumela zona linabalaleli.
Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi ngiyalibingelela abasakazi siyabonga izindaba elisinika zona ngithi impilo ende kini ngithanda ukubingelela abangane bami abathi uProsper Mathuthu Alexander Mpofu ngilubhekise enkaya ngibingelele umama omncane konkomo kanye labofowethu ngithi injani impilo bonke laba babingelelwa umzukulu kamambule kogodlwayo ubukhosi inkomoza ngiyabonga msakazi inkosi ibusise.
Umbigo olandelayo umlaleli uthi linjani basakazi bethu ngilibingelela ngesihle ngithanda ukubonga kakhulu ngesikhumbuzo senkosi esizacotshwa ingani ingaphumelela le ndebe kunini singelankosi kubuhlungu kithi ontanga sikhula singazi ukuthi inkosi yini ngakho ngimfisela impumelelo ubaba umkhwanazi. Ngakho makavunyelwe ngumbuso welizwe kungabi lomona. Hayi ke siyabonga mlaleli uthi ngumongameli Ndlovu weJoburg kwele South Africa kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo mntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message nge-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voa.com.